kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 2 Nkwenkwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kudube silale eZimbabwe ngelokuthi uhulumende uyathatha isikhathi sokuthi akhulule ukusakaza lapha eZimbabwe. Singakhangela ama radio stations athwa aphiwa imvume ukuthi asakaze. Singakhangela iStar FM ngihlangothi lwezimpapers. Sikhangela iDiamond FM konke ngama projects ezimpapers.
EZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa ekhokhela ekuncindezeleni kwethulwa kwemibiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sona sithini.
Ngesikhathi kumongameli uKhama esesikhundleni ubengadondi ukuxotsha intatheli izindaba uma ubengabe cabangela ukuthi azibhali kuhle ngaye, but hayi, ngomongameli omutsha sikakuboni lokho kusenzakayo.
Intatheli izindaba izidabuka eZimbabwe ezisebenza eBotswana zipha imibono ehlukeneyo ngokusebenzela elizweni elingumakhelwane. Udaba lokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo yogugurawundi solutshiye abantu abathinteka ngalesi siga bele mibono ehlukeneyo ngokuthi luphathwe njani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EZimbabwe ngelinye lamazwe yabikwa ekhokhela ekuncindezeleni kwethulwa kwembiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sinikeza umuntu wonke ilungelo lokwamukela imibiko ekhululekileyo. Lokhu sekuvimbe ukwethulwa kwezindaba lenkulumo zokuthiyana kwemibono ezindabeni ikakhulu emsakazweni ephansi kukahulumende. UGibson Bebe usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Loba elizweni sokulenhlanganiso eziningi ezethula impiko kumaphephandaba kanye lasemisakazweni, uhulumende uqhubeka encindezela indlela inhlanganiso zezindaba ezisebenza ngayo ikakhulu emisakazweni ephansi kwakhe eyeZBC leZimpapers. Imikhankaso yokuthi kusungulwe emeye imisakazo ezimele yodwa isile iminyaka eminingi ichayeka edwaleni ngoba uhlangothi olubona ngezemisakazo olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe iBuzz lokho luncitsha labo abafuna ukusakaza izincwadi zokuthi basakaze zama license. Kodwa osokulethe kukhona nayo ukuthi labo abaphiwa lawo ma license basungula imisakazo efana leStar FM leZFM bayaziwa ukuthi basekela uhulumende osokulethe ukuncipha kwembono ehlukileyo emisakazweni emitsha lemidala ehlezi khona. Ofundisa ekolishini leMiguel State University MSU umnumzana Brian Kiwane uthe uhulumende lokho emadolozima ukuvulela amathuba emisakazo elemicabango etshiyeneyo lowakhe.
Kudube silalo eZimbabwe ngelokuthi uhulumende uyathatha isikhathi sokuthi akhulule ukusakaza lapha eZimbabwe. Singakhangela ama radio stations aphiwa imvume ukuthi asakaze. Singakhangela iStar FM ngihlangothi lwezimpapers. Sikhangele iDiamond FM konke ngama projects ezimpapers. Sikhangele wonke asegweru lawana ngama project ezimpapers.
Unkosikazi Vivian Marara owenhlanganiso emele imisakazo yezabelo iZimbabwe Association of Community Radio Stations Zakrasi uthe okupha imvumo yokusebenza imisakazo yezabelweni kulungele ukuthi kunika uzulu ithuba lokuthi athole izindaba ngendimi zalezo zabelo.
Isimo sama community radios khathesi asimanga kuhle. ngoba akukabi lama licenses asenikwe ukuthi ama community radios akwanise uku operator ku FM. So thina njengeZimbabwe Association of Community Radio Stations lokho sikhuluma lohulumende ukuthi ama licenses anikwe ama community radios ukwenzela ukuthi abantu bakwanise uku broadcaster indaba abasifunayo besebenzisa ama languages abafunayo.
Inhlanganiso ebona ngokuziphatha kwentatha lezindaba kanye lemisakazo Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ ithi lethemba lokuthi lokhu kuzakwenza intatha lezindaba zisebenze zikhululekile, kodwa ikhathazeke ngokuhlukunyezwa kwazo lapho ziqhuba umsebenzi wazo ikakhulu ngamapolisa lenkokheli yamabandla ezombusazwe. Inhlanganiso le ithi lokhu kuvame ukwenzakala ngesikhathi sokhetho lapho intatha lezindaba ziphathwa njengezitha yilabo abayabe belemicabango etshiyeneyo laleyo esakaziweyo. Umqondisi wale nhlanganiso uMnumzana Loft Dube uthe uhulumende kumele adale umumo okhuthaza ukusebenza kwentatheli izindaba zingahlukumezwa.
Uma ukhangela indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo kuleli eZimbabwe, akula lutho oqhukile. Osokuguqukile ngama statement esingathi ngama statement avela kuhulumende asitshela ukuthi bazontshintsha indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo.
Kodwa loba imisakazo kaZulu ilephutha lokuthatha icele likahulumende ingcwethi emsakazweni, uMnumzana John Masuku uthi lesi sitha sesivame lasemaphephandabeni azimele wodwa lapho intatheli izindaba zikhanya seziloba indaba zithatha icele lamabandla aphikisayo kwezombusazwe. UMasuku uthi lokho akusoze kusize uZulu ngoba kwenza indaba eziphuma emsakazweni kumaphephandaba la zingathenjwa.
Indaba yokuqeda ukusabalala kwendaba zamanga kumele isetshenzwe ngabantu bonke, ikakhulu intatheli izindaba zonke. Intatheli izindaba ezizimele zodwa lazo kumele zingakhethi hlangothi, kumele zikhulume iqiniso njalo zingaze zaba zintatheli izindaba zokuphungusola kuphela.
Kodwa ukubuya kwenkundla zebulenjini sokusize kakhulu ngasikhathi sinye kuphazamisa ukwethula kwembiko zintatheli izindaba kanye loZulu ezinye ezimqotho ezinye kungamanga. Inkundla zokukhulumisana zibalisela ezebulenjini ezifana leFacebook, Twitter, WhatsApp lezinye sezinikeza uZulu ithuba lokuthi enelise ukuhambisa imbiko eshiyeneyo ngesiphangiphangi njalo kungela kuvinjwa nguhulumende. UFaith Ndlovu eyinye intatheli izindaba yeZimbabwe uthi ukuza kwenkundla lezi sokuncede intatheli izindaba ukuthi zithole indlela ezikhululekileyo zokuhambisa imbiko masinya.
Ukubuya kobulembu njengomthatheli wezindaba kuyasinceda kwasinceda ngokuthi ukuthi sithole indaba khathesi sokulula, njalo futhi iyasinceda ukuthi nxa kulento ongayizwisisiyo uyakwanisa ukuyidingisisa ku-social media khonapho ubusithola iqiniso lakhona ungakabhali izindaba zakho.
Unobhala ugatsha lokwethula kwembiko uMnumzana Nick Mangwana uthi bona njengohulumende bayaqakathekisa umsebenzi wentatheli izindaba, yikho besemizameni ukuguqula imithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile.
Hulumende inopa udzamu nechiremerera chinokodzera kuzova rino cherechedza.
Uhulumende upha ukuqakathekisa umsebenzi walabo abenza umsebenzi wokuhanjiswa kwemibiko. Nxa sikhangele ukukhululeka elizweni, kwengezwa ikukhishwa kwemibiko.
Loba kunjalo uhulumende utshengise uZulu ukuba ulakho ukuvimba ukuhamba kwemibiko lula ebulenjini ngabe kwenze ngozibandlela lonyaka lapho avale ubulembu ngemva kokuba kube lodlakela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Ngesikhathi intatheli izindaba umhlaba wonke jikelele
zinanza ilanga lokuqhakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day. Ezinye intatheli ezidabuka eZimbabwe ezisebenza kwele Botswana zilembono ehlukeneyo ngokusebenzela elizweni elingomakhelwana, zisithi okunzima ikubhala, zisesaba ukuthi zingacothoza inkokheli bengaxotshwa elizweni. Intatheli zindaba eStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBotswana.
Intatheli zindaba umhlaba wonke jikelele zinanza ilanga lokuqhakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day mhlaka 3 ngwenkwezi lonyaka. Ezinye intatheli zindaba ezidabuka eZimbabwe ezisebenzela kule Botswana zithi umumo wokusebenza kulelizwe ungcono kulasekhaya. UAndres Sibanda oyintatheli kwelinye iphephandaba edolobheni leGaborone uthi umumo wentatheli zindaba uke wangabi muhle ngesikhathi sombuso wayengumongameli u-Ian Khama, yena ojiye isikhundla nyakenye.
Ngesikhathi umongameli uKhama esesikhundleni ubengadondi ukuxotsha intatheli izindaba uma ubengabe cabangela ukuthi azibhali kuhle ngaye, but hayi, ngomongameli omutsha sikakuboni lokho kusenzakala.
Umnumzana David Ncube, yena okumsebenzi wokubona ngokukhitshwa kwembiko kanye lokudlelana kwenkampani yayisebenzelayo, uthi ubona ukusebenza njengentatheli eBotswana okungcono kulekhaya lapho ule mthetho efana le-IPA kanye le-POSA yona enqabela ukusebenza kuhle kwentatheli izindaba.
Intatheli emazweni amaningi e-Afrika ziyakhala, leBotswana uthola ukuthi kule minye imithetho abangahambelani layo abafisa ukuthi ngabe iyesulwa. Kodwa ngaphezu kwakho konke ngizathi eBotswana kuyasebenzeka kungalamgoqo efana labo-IPA kanye le-POSA.
Enye njalo intatheli uVumani Madlela uthi oqakathekileyo ukuthi kube lo mumo okhululekileyo elizweni, noma nje intatheli ezivela kwamanye amazwe zesaba ukubhala indaba engathi asihambelani le nkokheli.
Ngibona kunjalo endaweni eziningi ukuthi njengomuntu emzini akunyeka usuke uqale ukubhala indaba ezichothozayo, ikakhulu inkokheli yelizwe. Lokho kuthathwa njengokuthi umuntu yadelela, njalo it's like you're biting the hand that feeds you.
Noma nje intatheli zindaba eBotswana zingakhononi kangako ngokuhlukuluzwa uma semsebenzini, kulokhu kukhathazeka ukuthi uhulumende uncitshaba amaphephandaba kanye lemsakazo ezimeleyo ibhizimusi uma ecabangela ukuthi basebenza lamabandla aphikisayo kumbe inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu ezihle ziphange ukuveza insolo lapho zibona kusephulwa ilungelo loluntu. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Siloku sikudaba lwe World Press Freedom Day, ake sizwe umlayezelo esiwuthunyezelwe ngumlaleli we Studio 7.
Sawubona msakazi. Unjani? Hayi, thina siyaphila. Ngilapha eGoli. Ukhuluma lo Busani. Ekhaya ngiphuma eNkayi, kosikhoboko. Usobhukwa umazamba. Hayi, mina indaba engizilandelayo ngilandela indaba engizethulelwa iStudio 7. Hayi, kazi ngethulele okungalona iqiniso. Ngakho ngithanda ukuthi ngidlulise amazwi ukuthi qhubekani ngomsebenzi wenu omuhle, lisethulele indaba ezizona ezangempela njengoba vele lizethula. Ngiyabonga kakhulu.
Lo ke ngumlaleli womsakazo weStudio 7 osithumele umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifisa ukukhuluma ngosuku leWorld Press Freedom Day, sicela lisithumele imlayezelo yenu yama audios kunombolo ethi 01 ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318.
NgoLwesihlanu mhla ka 3 inkwenkwezi, lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 uza kwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu, lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethulwa kwemibiko lendaba zamanga, ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lo ngokwethulwa kwezindaba zamanga emiqotho kuWhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangane lezinduna zesigaba seManicaland bekhulumisana ngenqubela phambili kulandela umonakalo owadalwa lizulu lesikhukhula ucyclone Idai kulumango. Umphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo omnumzana July Moyo utshele Studio 7 ukuthi izinduna lezi zivumile ukuthi abahlaselwa lizulu lesiphepho leli bathuthe badingelwe ezinye indawo nguhulumende. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje, uhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama lapho sixoxa khona ngokukhuphulwa kwentengo yempahla etshiyeneyo ezitolo lokudla eZimbabwe. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje-ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBritane unkosikazi Theresa May usexotshe umsebenzi umphathintambo wakhe wezomvikela uGavin Williamson emethesa icala lokukhipha imfihlo ephathelane lenkampani yengcingo kamakhalekhukhwini eyeHuawei eyakweleChina. Elemelika seliqinise izijeziso elazethulela ele-Iran ngokuvimba ukuthengwa kwamafutha ezimota ngamankampani alo kwele-Iran. Unobhala bona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uMike Pompeo uthi ilizwe lakhe lithatha leli nyathelo ligcwalisa isithembiso sokuvimba ele-Iran ukuba lingatholi imikambo yokuthengisela amafutha alo. Daba lokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi soluchiye abantu abathinteka ngalesi sigaba lembono ehlukeneyo ngokuthi luphathwe njani. Abanye abafana lemuli yakochuma echolocho abagejelwa amathambo ezihlobo zabo bathi kumele kwenziwe lokhu ngoba lapho okwakungcwatshwe abakibo ngesikhathi segugurawundi bekwazi. Kodwa kulabanye abathi amathambo engagejwa angcwatshe kutsha kuza kuba sokungcwatshwe ubufakazi besiga segugurawundi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ezicubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Hayi, le into okwakuvele kumele yenzeka okuqala yini culturally kuzelele esindebeleni umuntu kangagejwa ukuthi angcwatshwe kuthi one. So khonokho nje vele angazi ukuthi wakuhlala laphansi wakuvuma ngibani and kwamanejwa njani in terms of ukuvikela abakuthi ngesilungu i-trauma, ukudabuka kwabantu uma umuntu ethe wafa kudala ukuthi ufuna ukuthi umgebhe letha amathambo akhabone abantu futhi. So that khonokuyana nje kodwa kuqala singakangeni ithen to ukuthi kwenziwa njani njalo kwenzelwane yinto esenzima siqala ngayo. Sengitsho njalo-ke kwakuthiwa isilungu i-genocide. So ma uzathi wena ngoba usunguwobusayo wawuvele unguwe futhi owawugijima phambili labo bantu bebulawa ubusubhoda ngemva kwabantu abakhalayo besizukuhlungu ngokufa kwezihlobo zabo kuye kuthi abageje bengcwatshwe kungazange kungene enzikini impela yokuthi bantu bebulawa vele babebule. So inkinga enkulu yokuthi kuthiwe khona kugedwa abantu kungelaqiniso elivelwe sobala ukuthi lo muntu esingebhalo ubekulewe yini.
Hayi, kuyezwakala. Wena-ke Mnumzana Sibanda uthini ngodaba lolo? Uyavumelana laye na uMnumzana Ndlovu?
Uqondile kakhulu uMnumzana Ndlovu. Ekuthini inhlwa lesi iba njengekhanda yadijiniswa, kwagijinyelwa ukuthi kwenziwe ezinye izinto kungaqalanga kwenziwa ezinye eziqakathekileyo. Mina-ke manje ngifuna ukukhuluma njenge-direct victim yegugurawundi. Kangiyigugurawundi kangiyibale emaphepheni, igugurawundi kangizwa emarediweni, igugurawundi ngayibona ngawamamehlo, ngahlala ezintabeni ngalahlekelwa izihlobo, abantu babulawa phambi kwami ngingumntwana, amatitsha ami ayenziwa konke, odadewethu lobaba badlwengula ngikhangele. So from a victim point of view, labanye bami engibaziyo esikhulumisanayo esasiphaya esakubonayo kusenzakala, akusiyo ndlela eqondileyo ukuthi sigijimele ukungcwaba. Ungcwaba yinto okumele ukuthi ngabe yenziwa ekuqineni. Into yokuqala okumele sibayazi mina njengami engiyidingayo yikuzama ukuthi ngabe ngiyazwisisa ukuthi bona labana abantu ababesibulala, ababeshaya amatitsha ethu bebulala izihlobo zethu babezibulalelana. Okwesibili, kulabanye abantu futhi uyagijima ungcwaba. Kwakule maqembu abantu abaningi ama-dissident lawa ayebulala abantu kakhulu, abantu abafuba emathebeni asifuni ukukhuluma iqiniso. Into leyana imbi kulabanye abantu abayethiwa ngama-dissident ababebulala abantu, be-rape abantu, besenza konke njalo ebusuku. Emini wawuthola ugijitshawa ngamasotsha, libulawa ngamasotsha ebusuku, libulawa litshawa futhi ngama-dissident. Sifuna ukubakwazi ukuthi ingcwaba lelo muntu lowo ogejiweyo wabulawa ngama-50 brigade kumbe wabulawa ngama-dissident. Njalo sifuna ukubakwazi kokutsho ngundlovu ukuthi esifa njalo lo muntu wafa njani, wabulawa kuyini. Uhlupho lwakhona yokuthi lapha sikuzama ukuvalwa iqiniso. Kodwa-ke mina isifiso engilaso yokuthi ngabe siqale saqala phansi ekuthini kanti vele abantu abagejwayo babulawa mbani njalo kwakutheni.
Ye, nanto udaba Mnumzana Ndlovu uthini ngalokho sekukhulunywe ngubaba uSibanda?
Okokuqala ngifuna ukuthi ngikhorekthe into ezimbili. Eyakuqala ngiya ukuthi mina nje bazabotshwa, angiqhongi ukuthi bazabotshwa.
Okay.
Fuze babotshwe ngaphandle makuyukuthi kwakuvunyelweni abantu bavuma ukuthi asenzeni Truth and Reconciliation Commission ezokukhuluma iqiniso kugcolelwane evunyelwene lokho. But if kubuya kuvela emthethweni baze baboshwe. So kunendlela ezimbili okungenziwa ngakhona ukuthi khona kwenziwe kube yinto yokuqolelana, kukhulunyiswana umlotha or kuboshiswana. So ma kuboshiswana yi-different issue, angishongo ukuthi bazwe kuzofunakala ukuthi kwenzakale khona. Okwesibili, uma kukhulunywa-ke indaba le esensitive kanje, mina ngaze ngijabulele ukuthi bese kuthelwa ukuthi ama-dissident abulala abantu. Njengoba esisho isibani, indaba ye-background nami-ke angiyizwa ngabantu, ngayi-witness. Anginalo i-one lithi emamvanjeni emhlabani ngubetholotho, kwakulo-m p khona u-Senator Moyo. Angizange ngibone khonapho ngisakhula ngiselisimbuzile nkoma, angizange ngibone noyedwa kuthiwa kumbe ngizwe kuthiwa kulo muntu esekule ama-dissident. Abantu bonke engibaziyo nabanye engangibazi ngamehlo ami ngiyizwa kanjalo. Nabanye ngaba bona bethiwa ngibhekile babeshaywa ngama-background, not i-dissident. So kuphina kudanisa khonokho esibandi ukuthi kukhulunywa ngendaba yokuhlungu kangaka. Betho kuthiwa okunye njengoba kukhophanyana okunani okwenzeka nayo. Bese sifuna sikwenze kulingane nalokho okukhulu esikhuluma ngakho. Kusuka kusikhathaza khonokho. Lokhu kusenza sifuna ukubuza ukuthi uvela ngaphi, akuveli kibo yini ababusi bonabo ababesebeplanta abantu babo ukuthi ba-neutralize impi enkulu ngokuthi kuphiwe khona kulama-distance nawo vela ayevele ebulala abantu. Asibazi nabo njengoba ngisho.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcweti ecubungula ezombusazwe, kube xoxa endawonye lomnumzana Angliston Sibanda, laye uyingcweti kwezombusazwe.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Vuga molele.
ugatsha lukahulumende lwemelika olubona ngokuphathisa abalambayo ngokudla olwe United States Agency for International Development luthi indlala yalonyaka eZimbabwe izahlasela ngitsho lozulu wedolobheni lapho abantu abafika isigidi esisodwa lengxenye i-1.5 million abadinga ukuphathiswa khona ngokudla. Lokhu kuvezwe isiphathamandla salolugatsha umnumzana Jason Taylor ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eMelika inhlanganiso yeCenter for Strategic and International Studies izolo ngenjongo yokuhlaziya umumo wendlala eZimbabwe. Umnumzana Taylor uthe amadinga ukuphathiswa ngokudla emaphandleni okwamanye bangena ku 2.9 million. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo wake waba ngumeli wenkai South edalele parliament umnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe ukuthi umi njani umumo esigabeni sakhe.
Ngibengise esigabeni senkai nje ngikhuluma kunjenje ngempela video nale ekhona umumo wokudla kawumanga kuhle. Umumo wokudla ukhanya kathesi akula ukuthiwa udobhile bonke abantu akade bekulimile kuthile lokuchinsa abaningi vele kazange bachinse. Nxa kukhona abachisileyo nabalenhlanhla abadobhe ezibandeni lezingadi zabo. Uthi uyakhangela ke namanzi nje awokunatha. Ngibona ngani i-water table onyaka enkayi izakwehla kakhulu ngoba sikhuluma kunjenje iChangani kazange agcwale isikhathi sezulu sesiphelile. Izikhula lezifudlana lamadamu kakula manzi, utshani kabukho, izifuyo kakula lapho esiza kudla khona. Lo nyaka mbone ngani indlala esizayibona yindlala esizabona kusipha izinkomo kanye labantu. Nxa singazange sincedwe ke labo abadala ukusinceda esiza vele sizacela bekukibo ngoba vele sidala ukuthi ke naso kunje sihambe siphepheke imigano siyacela ukuthi abantu sebesipha sizakwenza khonoko ukwenzela ukuthi siseve abantu kodwa esisuyeni ngibona ngani hayi sesilimele.
Bayatsho abenhlanganiso eziphathisa abalambayo laba ukubana ngitsho lasemadolobheni umumo uzakuba mubi kakhulu lonyaka. Kuyini okubonayo ikakhulu koBulawayo?
Uzaba mubi kakhulu ngoba ukudla nxa sokufilela esiza kubona ikoko kana sidala ukubona eminyakeni ukuthi ukudla kuyakhwela. Lapho kuyabe kungani kungconywana khona siyabe sesibona ngendwendwele abantu bezama ukuthi nabo bathole ithuba ukuthi bathole lokho abangakubamba. Njalo ngibone ngani-ke kathesi-ke njengoba vele imali yangaphandle kwelizwe ingani iyasilela. Sizaba lohlupho kakhulu ngoba abantu babasile labo abalezimali zabo nxa imali isesengconywana bebekhrosa besiya eBotswana besiya eMesina besiya eThenga. Bonani kathesi ke kuzaba kubi kakhulu endaweni njengokobulawayo ngoba le mali yakhona ungani kayibambeki iyasilela kakhulu. Sizazibona izidumbu ngenxa kungasangenelanga labo abangasinceda abamazwe omhlaba.
Umnumzana Abednico Bebe wake waba ngummeli wenkayi South edalele parliamente ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Live in dear esigqibela uhlelo lwethu lengoma yakhe emnandi ethiwa Poco Mania Day. Singakehlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba. LeZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa ekhokhela ekuncindezeleni ukwethulwa kwembiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sona sithini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30. Igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.